siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 17 kuNhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba kasoleso sikhathi bekunzima, ngasoleso sikhathi bengichiche court bengilomntwana omunyana. Ngimchiya ngisiyatshona khona ilanga lonke ngichiya umntwana emunya. Ngapha ngivele ngizigulele. Bekunzima kakhulu. Kodwa ngisincediswa ngabezimbabwe lawyers for human rights. Ngizizwa lami sengikhululekile, sibe ngizizwa.
Udaba lukankosazana samkeliso mlilo otholakale elecala lokuthelela ngabomo owayengumyeni wakhe igciwane lengculaza ele-HIV solukhwezwa emthethwandaba wephezulu we-Constitutional Court.
Amapholisa alile ukupha inhlanganiso ye-PTUZ imvumo yokutshengisela ngokuthula. Inanza ilanga lokutshengisela kwezisebenzi emhlabeni jikelele ele-Global Day of Action.
Obe ngunobhala jikelele webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Priscilla Msiya Irambu Mshonga usechiye isikhundla lesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights baya emthethwandaba weConstitutional Court kusasa besiyaphikisa imithetho elukhuni kakhulu. Lokhu kwenzakala ngemva kokuphuma kodaba lomthethwandaba kamantshi wakobulawayo othole unkosazana samkeliso mlilo elecala lokuthelela ngabomo wayengumyeni wakhe igciwane lengculaza ele-HIV kusetshenziswa isekelo sombuso sakudala. Intathele izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentathele izindaba owenzelwe eHarare Club lamhle kuseni, amagqwetha awezethelechara la aveze ukuba akubona kufanele ukuba angenele kudaba lokugwetshwa kwamamlilo kwabangela ukubekwa eceleni kokwethulwa kwesigwebo sakhona. Omunye wamagqwetha asebenza kulolu daba phansi kwenhlanganiso yezethelechara le, umnumzana David Wofisi, uthi injongo yokulungenela kuyikucela idale laphezulu le-Constitutional Court ukuba luhluzisiswe lolu daba anduba litsho ukuba kuthiweni. Umnumzana wofisi uqhubekethi lesi sehlakalo lithuba abalisebenzisayo njengamagqwetha ukubona isidale ububi bale mthetho, ikakhulu isigaba 79 somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act 9.23 esasetshenziswa ngaleso sikhathi kulandelwa isekelo sakudala. Uthe kuchiwo isigaba salo mthetho kubangela ubandlululo ikakhulu kwabesifazane, njalo ungaphi ithuba lokulinganiswa kwamalungelo phakathi kwabesilisa labesifazane. I-Studio 7 ikhulumisane lonkosazana mlilo phezu kwalolu daba ethi isisusa salo yikuba emangalele owayengumyeni wakhe ngaleso sikhathi ngoba wayemhlukuluza ngemva kokuba ehlolwe igazi ngesikhathi ezithwele ngomnyaka 2009 watholakala elegciwane le-HIV. Lanxa ekuqaleni ubengazange aba lendaba lakho.
Into engiyicabangelayo kungabe kuyikubuhlungu njaye lapho obokuthi bengingasafuni ukuthi ngibuyelelane laye. Kodwa isizathu sasingenza ngehluleke ukuthi ngibuyele kuye ikuthi ube ngumuntu othanda ukulwa, sihlala sisilwa engitshaya zonke isikhathi. So ngasenze sabe ukuthi ngingavele ngibuyele kuye, mhlawumbe umuntu le ngagcine ngimbulala.
Uqhubekethi kungenxa yokuba wayamangalela owayengumyeni wakhe enkambeni yenkulumane kwabangela ukuhlukana kwabo. Wasemangaliswa ukuba esengomangalelwayo yena obengumyeni wakhe esemethesa umlandu wokuba nguye omthelele igciwane ngemva kokuhlolwa ezithwele okwesibili.
Ngizizwa sengikhululekile kakhulu ngoba kasoleso sikhathi bekunzima, ngasoleso sikhathi bengichiche court bengilomntwana omunyana. Ngimchiya ngisiyatshona khona ilanga lonke ngichiya umntwana emunya. Ngapha ngivele ngizigulele. Bekunzima kakhulu, kodwa ngisincediswa ngabezimbabwe lawyers for human rights. Ngizizwa lami sengikhululekile, sibe ngizizwa lami sengizizwa ukuthi hayi mhlawumbe engxenye kungaba lusizo empilweni yami.
Abezethelechara bathi ngendlela omi ngawo lomthetho osetshenziswe kulolu daba ubandlulula abesifazane ngoba ubeka impilakahle yabo enkingeni. Bathi balungene lelolu daba ukuze babonise idale ububi obumunyethwe yilo mthetho okungenza idale lephalamende liphange liwulungisise uhambelane lesisekelo esitsha sombuso. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.
Inhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi amapholisa aweZRP alile ukupha imvumo yokutshengisela ngokuthula benanza ilanga lokutshengisela kwezisebenzi emhlabeni jikelele ele Global Day of Action elinanzwa kusasa mhlaka 18 ngoNhlolanja. Unobhala jikelele wePTUZ uMnumzana Raymond Majongwe uthi bebeqoqe ukufola beqonde emahofisini kahulumende eMkhwathi Building ukuyanikeza izikhalazo zabo kumphathintambo wezisebenzi uNkosikazi Prisca Mafumira ekunanzeni leli langa elinika izisebenzi ilungelo lokutshengisela. Uqhubeke wathi bazalobela uhulumende ngokungajabuli kwabo ngendlela abaphathwe ngayo ngamapholisa.
Izizalwane zeZimbabwe ezingamalunga enhlanganiso ezizimele ezilela amalungelo oluntu kanye lawo mabandla aphikisayo ezihlala kwele Bhilitane langapha kwele Melika zikhangelelwe ukutshengisela edolobheni leLondon laseWashington DC zikhuthaza uMongameli Robert Mugabe ukuthi achiye isikhundla ngoba esehlulekile ukulungisisa inhlupho ezibhekane lelizwe. Abaqoqa lokhu kutshengisela bathi amalunga enhlanganiso ezilitshumi akhangelelwe ukubuthana phandle kwamahofisi ommeli weZimbabwe eLondon ngomgqibelo langapha eAmerica eWashington DC ngenhloso yokutshengisela langalinye lapho kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe ethakazelela ukufikisa iminyaka engamatshumi athoba minwe munye lanye i-91. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Morris Ngwenya oyezanu PF osole ukutshengisela kwabantu lokhu.
Yes, ubona ukuthi kulabanye abantu abaphonga ukudinga nje ukwazakala ngoba ukubonakala ngendlela ezingayisizwa. Angikwazi ukuthi ngibuntu bangathi bona obo kumbe sebethethe ubuntu wakhona ngale ntshonalanga lapho abantu abalobuntu obungajayelekanga kodwa esintwini siyakwazi ukubana umuntu ufiselwa enhlanhla, umuntu ufiselwa okuhle ikakhulu ngelanga lakhe lokuzalwa. Manje lapha abazazama ukutshengisela lapha yikudinga nje kuphela ukubonakala kumntu okwaziwa kodwa esikwaziyo yikuthi imuli yeZimbabwe ngo-2013 yavotela umongameli welizwe amamiliyoni la abantu inkulungwane zabantu yibo abamvothelayo nakanye sabona uSadaki bemnika isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo. Sabona kanye le AU lonyaka yathi hajibo umongameli siyakwazi ukubana ngoFebruwari ngoNhlolanja sifika 91 years kodwa sifuna usikhokele thina njenge-Afrika pho labo abazathi batshengisela besolani basolani abakwaziyo bekhona ngale yikudinga nje kuphela ukuthi banikwe ama-donations okuyikudla nje kuphela udinga ukwazakala ngokubonakala.
Ye, kodwa nxa bekhuluma ke baba Ngwenya bathi umongameli kayenzanga kuhle eZimbabwe njalo uqhubeka phambili ebulala ilizwe so ke ungangcona tshi isikhundla batsho njalo phela baba.
Kanti abantu abangabe bekhuluma ngokweZimbabwe phela ngabe baseZimbabwe bazathi kazange ayenzile ilizwe bekhona ngale eBritain ngumkhokeli weBritain yini ngani funa ukutshengisela ngokungathuthuki kwelizwe yikuyini abakwaziyo ngelizwe leli bona bekhona ngale bePGA. Siyakwazi ubona abantu abanjalo abantu abasuka lapha besithi bayizipepeli bafuna ukubana balondoloze ngoba uhulumende kwezanu p f baphatha kubi babahlukuluza kodwa bangabantu nje kuphela abangamavili abafuna ukuthi bancediswe banikwe ukudla kodwa abantu beZimbabwe yikho sibabona besiya khona le eVictoria Falls besiyabonga umongameli ngokuthi hatshi baba wasinika amandla kwezomnotho uyasikhokhela njalo umkhokheli bakho siyabafuna khuluze ukhokhoze.
Alo ke ngumnumzana Morris Ngwenya isiphathamandla sebandla lezano PF obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080 la ku 15775 kHz. Ilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Obengunobhala jikelele webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Mushonga usechiye isikhundla lesi esithi usebambekile ngemisebenzi yakhe. kodwa uzaqhubeka elilunga lebandla leli okutsho ukuthi uzabe elokhu elilunga ledale lephalamende emele isigaba seMatabeleland South phansi kohlelo lweproportional representation. Phansi kwesisekelo sombuso webandla leli obe ngumsekeli wakhe umnumzana Moses Mzila Ndlovu nguye oseza kuba ngunobhala jikelele webandla leli. Umsekeli kamongameli webandla umnumzana Edwin Mushoriwa utshele iStudio 7 ukuthi bamukele incwadi yokuthiya isikhundla ngobuhlungu ngoba unkosikazi Msiya Irambu ubesebenza gadalala imizamo yokukhuluma laye kodwa yehlule.
Icelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lithi kufanele umsebenzi kufanele umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko achiye umsebenzi kulandela amazwi akhe athi isehlakalo segrawundi sabangelwa ngamazwi aphetsheya hathi umongameli Robert Mkabe, njalo kufanele axolise kwababhutshelwa izihlobo kanye lezizalwane zonke zeZimbabwe ngalokho akutshiloyo. Isikhulumisa leli bandla umnumzana Obert Kutu utshele iStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi umnumzana Mphoko ongumphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngokuxolelana akhulume amazwi la ukusobala ukuthi kakhuthaze uhulumende ukuthi abathinteka kulesi sehlakalo beduduzwe njalo behlawulwe.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ke lamhlanje okuzaba khona kulohlelo olwabasakhulayo olutsha oluthiwa The Connection, lapho esizaphatha khona udaba lokuswelakala kwemisebenzi olubhekane ngabasakhulayo eZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukulwisana lokhu kuqhubeka kwele Nigeria phakathi kwebutho lomanyano wamazwe angentshonalanga yezwekazi le-Afrika labahlamuki besemoslem abedlulisa amalawulo abe Boko Haram. Lamhlanje abahlamuki laba babikwa behlasele idolobho elincane ele-Askira uba usabelo lwe-Bono. Baqala ngokutshisa indlu yesinye isiphathamandla sikahulumende okwenze izakhamizi zaleli dolobho zibalekele imizi yazo.
Elegrace selibuyele kunkulumo labangane balo enhlanganisweni yomanyano European Union zokuzama ukunceda umnotho walelo lizwe. Uhlelo lokuhlenga elegrace lwamabhiliyoni phose amayuro ludinga ukuvuselelwa ngoba luphela ekupheleni kwayonale inyanga.
Ingcwethi zemfundo zithi imfundo yeZimbabwe ayiphathisi kangako intuthuko yelizwe lempilo kaZulu ngoba ifundisa abantwana ngendlela ebathiya bengelalwazi lokuzicabangela ngokujulileyo indlela zokuziphilisa lapho bengaqatshwanga. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela loludaba eseHarare.
UDokotela Phethi Sayirwane obona ngezamalungelo abantu utshele umhlangano wokuhlolisisa ngezemfundo yakuleli owenzelwe emahofisi nobudlelwano besigodlulisela eMelika loZulu kuleli izolo ukuba ukuchaphazeka osokusenza ezombusazwe elizweni kubangela ukuba kube lokusilela kwesekelo lwemali kwezemfundo uhulumende eqakathekisa amandla embuso wakhe izinto zisonakala. Umnumzana Thutani Moyo wenhlanganiso ye-YET ephatheka kwezemfundo uthi ngendlela emingayo imfundo okwamanje elizweni ayihlolisisi ingqondo yomuntu ngokugcweleyo ngokungaphathisa empilweni.
Ngathi imfundo yeZimbabwe inhle ngoba iyafundisa abantu ukuthi babantu. Indaba esilayo kuphela ngabahamba esikole eZimbabwe nasema universities babala kuphela okwama exams okubhala inhloliso. Ababali ukuthi babe lolwazi okwenzakalayo ezindaweni ezijeneni. Yikho kusilodubo khona. Yindaba leyana enganekwane yayiqakathekile. abantwana babethi nxa bengagogole indawo ekane iingqondo zabo zazikhalipha ngoba babecabanga nxa indiganekwane ikhulunywa laphana usecabanga indawo engona ekhulunywayo eseyibona ngaphi engqondweni zakhe.
Unkosikazi Rebecca Ziglomano obona ngezemfundo esigodleni sommeli weMelika kuleli njalo eke wafundisa ezikoleni ezijeneyo kuleli ogoqela lasemaphandleni uthi kuyadingakala ukuba imfundo ihlole umuntu ngokupheleleyo ikhangele njalo ingakhangeli kuphela indlela yokuba umuntu ephumelele kumihloliso ethi okwamanje kukhanya inengi lezifundi kuleli ligijimisa nalo ukuthola impumela enhle kumihloliso lokudinga imisebenzi kuphelele khonapho. UDokotela Tendai Ntshila ofundisa kugatsha lwezemfundo yaphezulu leYunivesithi yeZimbabwe uthi imfundo ikhanya isalela ngoba noma bekhona omanjinela lengcitshi ezemisebenzi ejeneyo asibaboni belungisa izinto esingaziqhenya ngazo njengesizwe. Ethi sokungadingakala ukuba kuguqulwe indlela abantwana abafundiswa ngayo okuyinto umoyo avumelana layo.
Kwaba ledubo I think sesikhuluma ngezombangazo ukuthi abaqeqeshisi ngesikhathi sema-political parties babuildisan baba-targeted so ngibona ngathi khona abanye kwaze kwaba legepu so asiqalisi kakutsha siyavumba le foundation yekhona kodwa okuningi sifane siyitshintshe ikhangelana lokutshintsha kwani komhlaba indlela esiphila ngakathesi but yona imfundo yezimbabwe inhle kakhulu.
UDokotela Ruhanya uthi ukusilela kusekelo lwemali kwezemfundo lemisebenzi yokucubungula yikho okugcina kubangela ukuba imisebenzi yezemfundo kunye lesizwe sonke kungathuthuki kubangelwa ikwehluleka kuceleli kahulumende. UDokotela Patson Zamara wazise umhlangano ofanayo ukuba kuqakathekile ukuba imfundo ibe ngengenelisa ukuthuthukisa umuntu iphinde ibe ngengesetshenziswa ekuthuthukisweni kwesizwe ngokugcweleyo. Unkosikazi Ziglomano uthi sikhuluma nje abantwana abaphuma ezikolo bephumelele kakuhle ezifundweni zabo kodwa benganelisi ukwenza lutho empilweni zabo ngitsho lokusebenziswa kwemitshina yangalezinsuku yamakhompyutha ngokuzwayo ngitsho lakumabhizimusi. Uhulumende weZimbabwe uthi sethatha imicijo kugwalo lezicwayiso zikadokotela Nzira Masanga ezikhuthaza inguquko kwezemfundo ezihlanganisela le misebenzi yezandla. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Amankampani abasakhulayo asacathulayo lamuhla aphatheke emhlanganweni wokucebisana ngokuphumelela kwamabhizimusi oqhutshwe yinkampani ye-Hypercube Hub ekade bexwayisa osomabhizimusi laba bagoqela ingcwethi ezivele kwele Melika. Inkampani ye-Hypercube Hub ithi injongo yayo ngeyokuthuthukisa abasakhulayo kwezamabhizimusi lakunhlangothi zonke zempilo ngokusebenzisa i-technology. Umhlangano lo uza ngesikhathi abasakhula abaningi bebhekane lokusilela kwemisebenzi okubangelwa umnotho oqhubeka ubhidlika. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxe lomnye wabasakhulayo umnumzana Emmanuel Ndlovu wachathisa okuningi indubo abatsha ababhekane lazo ekusunguleni amabhizimusi.
Ischallenje enkulu kakhulu ngama-open lines of credit ukuthi bathole izimali ukuthi baqalise amabhizimusi ngoba kunje i-banking nxa ifuna ukuthi ikunikeze imali isifuna into eziningi i-property esebizweni lakho kunje abatsha izindlu abalazo ne-situation esikuyo sokuba nzima ukuthi bathole izimali zoku-startup nokuthi amabhenki ababoleke izimali.
Ngalokho ungathi abasakhulayo bacina besehluleka okungena kwezamabhizimusi lanxa nje beyabe belolwazi kanye lentshunkuntshu.
Ye, ulwazi luyabe lukhona kakhulu but engathi ngama-enabling factors yiwa ngekhoyo ngoba kunje into yokuqala engikhulume ngayo ukuthi indaba yemali nxa ingekho imali ungazibe le idea enhle ungayishiya lo munye umuntu kusasa uyabona umuntu lana implement asehamba senza imali and then wena because ubungela e-startup sokusebanzini.
Ukuyini ongakukhuthaza abasakhulayo ababhekane lokusilela kwemisebenzi ukubana bakwenze ukuze labo bakhona ukuziphilisa?
Nambona ngani mfowethu okuqayithi i-situation inzima but okukhulu ngathi is to identify abantu engathi kumbe ngama-potential mentors abantu aba-establish kunale industry kumbe i-enterprise yabafuna ukuthi yenze and then over understand it and then try to talk yourself your way around ngoba ukuthi bakuncedise ngoba ngibona ngani khathesi yilo iqhinga elingabe likhona ukuthi ngi-identify umuntu obone ngani angakumentha ngakuncedisa ukusungula idea layo ukuthi mlande ikhulumisane layo nokuthi ingxenye yabantu abatsha babuye together and form something ngibona ngani ngakuyi-collective enterprise ngani kuba ngcono.
Umnumzana Emmanuel Ndlovu ngosakhulayo osebenza nenhlanganiso yeBulawayo Progressive Resident Association.
Ukwethekelela kwequla labo somabhizimusi elivela kweleBhilitane eZimbabwe lokuphiwa imali kwelizwe inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba efika yona $270 million ngeviki edluleyo sekuphe ithemba ilizwe ukuthi amazwe angentshonalanga angaba esekethisa inhliziyo ekuphathiseni ilizwe. LeZimbabwe liphakathi kodubo lokungahambi kahle kwezomnotho ngenxa yokungabi lobudlelwano obuhle lamazwe angentshonalanga ayethesa uhulumende icala lokungethembeki lokuphatha uZulu ngocuku. Okunenga sikuzweni kungqoqo esenze lo mnumzana George Mkhwananzi.
Engakutsho mina ukuthi uma ungabheka zonke inkulumo sengingazitsho ngokuqondane lezitheso zomnotho lwaseZimbabwe ukuthi bekungaqondile ukuthi ngesikhathi izano ingakaze izilungise yona izihlanze ilungise konke okade kuvele kuyihudele ukuthi iphiwe izijeziso ingakakwenzi lokho bese kutholakala ukuthi lolo swazi selukhitshwa kalusasetshenziswa. Mbona ungasathi konke lokhu yikwehluleka yikuvuma kwabantu base-America nabase-Europe kuphi nakuphi kade bezama ukusiza abantu baseZimbabwe ukuthi umgabe sebehlule. Uma sebempha leyo mali bemqinisa bemgqokisa amahlwayi basho ukuthi ke sebemqakezela ukuthi lezi zinto kade vele zenza bezisola angakaziyekeli aqhubeke zenza zinhle zilungile.
Yes, ngathi ni manje nxa sikhangele ela kusasa singabona kusiba lobobelo yini lanxa uMongameli Mgabe eyabe lokho esesihlalweni.
Mina ngibona sengathi ukuba sesihlalweni kukaMgabe akusilo uhlupho ezweni laseZimbabwe oluyilona lodwa olubhekane labantu baseZimbabwe. Izanu inqubo yalo yayo kungakhathalela ukuthi iphethwe ngubani ngicabanga ukuthi ngeke itshintshe. Sibonile kusukela nje izanu iyathatha umbuso izenzo zayo ukuthatha abantu uzibuse imfake kwesayo isikhwama ibanklinye ibaswele nje lo moya wokuphefumula kodwa lokhu ayikuyekanga. Namanje abantu basatshaywa, namanje abantu basalandiswa, namanje abantu basathengiswa amakhadi ezanu ngenkani, namanje amapolisa awavumela abantu ukuthi babuthane. Into kuthiwa yidemokrasi umbuso kaZulu awukho. Sikhuluma manje ngizwa ngathi kuthiwa kunabantu belunga lebheju ababophise amapholisa akobulawayo ngokuthi bayabalela ukuthi benze imihlangano yabo. Ngokunjalo-ke angibona ukuthi ukuqala ukuyekethisa lezi zijeziso kuzanu ngesikhathi lokhu yona isaluma ngamandla kuyinto eqondileyo. Akubonakali ukuthi bebevele bekwenzelani uma besazi ukuthi bazabuya badele bengakaphutshi.
Bona osomabhizimusi nxa ukhangele ubona ungani bengeza yini ngobuningi eZimbabwe nxa kungekethiswa imithetho efana lalowo o-indigenization?
Ukubeka kahle ma usukhuluma la ngemithetho ekhona ezweni laseZimbabwe. Yebo i-IMF or World Bank sebengathi bayaqala ukuveza izinyo kodwa eqinisweni ukuthi osomabhizimusi labo abangakhetha ukuthi bayotshala imali yabezwe laseZimbabwe uma bekwenza lokhu bakhetha ukuthi bayodlovwa bayogetshengwa ngoba siyakubona ukuthi izimali ziyahudula zikhitshwe e-Central Bank zekwenziwa intando ngabantu bezanu. Siyakubona ukuthi ama-savings abantu ayathathwa bengazange bacelwa. Sesikubonile futhi ize yakukhipha lasemthethweni yayo i-government yaseZimbabwe yezanu ukuthi wonke umuntu ofika kuleliya lizwe kumele i-51% ithathwe ngabantu baseZimbabwe. And sima kuthiwa abantu baseZimbabwe siyazi ukuthi akukhulunywa ngabantu makhaza, 12-13 million aseZimbabwe, kukhulunywa ngabantu bezanu ethatha umnotho omele uzosiza abantu iwufake esikhwameni kube ngowayo, kube yoza thuthukisa ukuthi izanu imili impande igxile ingakhipheke embusweni.
Lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla siyaqhubeka ngodaba lwemizamo engayenziwa ukuthi uzulu wathaphe ulwazi abantwini asebebadala olunganceda abanye. Sixoxa lonkosikazi Thabita Dube Ngwenya ongukhansila edolobheni lakoBulawayo endawonye lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko esintu ubelo Gibbs Dube we-Studio 7.
Yabo kumele kuqalise imuli ngemuli, kumele ibize lokulikokwana lendaba zomndeni walo. Xa laba othatha amazwi kama-tape recorder landani, kakube khona emndenini ukwenzela ukuthi labazabuya bengasekho laba abakhona kalesi bakwazi ukuthi singabantu ngalokhu ngalokhu.
Okunye-ke Madube, nangu ubaba uKhaba uyakhuluma, okunye-ke ungagcizelela utheni?
Uqinisile ubaba uKhaba. Kodwa-ke liyabona ukuthi lo zona imuli zona esikhuluma ngazo anti thina silapha sedrobheni sisoda aso unit slate kasahlalangalanga njengokuhlala kwethu kwakudala ukuthi sihlezi sise ema-reserve elayinini yakobani kwisesisa le muli yakobani. Isolated abahlala emagwegwanga abahlala eHarare and so forth. Yikho ngisithi mina kuqakathekile ukuthi engxenye kungaba le-organization ehambe ifundisa kumbe bethathe information from those families ze-isolated zinjalo. Kodwa befundisa ukuthi kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi khathi vele sazalwa mbani. I mean ifamily yakongwenya for instance khathi vele khona bavela ngaphi and so forth behanjelwa. So it's like after that then information yenale ingaqoqwa ibe libhuku kube sekufundiswa abantwana esikolo abantwana sibili kube i-part of syllabus esikolo besakhula bafundiswe ukwenzela ukuthi babekwazi ukuthi kanti kwavele kusenziwa njani so that they can also practice that.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke Madube, mbuye kwenjalo baba Khabo. Nxa sisikhangele-ke okunye esingathi singakuthola ebantwini asebekhuluphele khonokho kwemitshado ukuthi imitshado phela iyadilika lapha lalapha, kambe singatholani ebantwini asebekhulile ngalokho?
Kuningi esingakuthola Dube, sengisitshe langaphandle kwayo imitshado leyo phezu lokukhuliswa kwabantwana, lokuthi nxa ufuna ukuphila impilo ende kumele wenzeni, kuningi abasifundisa khona. Angithi nxa sikhuluma ngemitshado kukhona ukuthi bayakwazi ukuthi induku kayini. Umuntu osaziyo leso saga uyabe sazi ukuthi uyaxwayisa ukuthi ukudla kudla kungapha ekhaya kabuswelakala bufuneki, ukuthi kanti ubaba uyini lapha ekhaya, umama uyini lapha ekhaya. Nxa lo nalo esazi ukuthi nxa esiya emthadweni kumbe ethatha opha lo ekwakuhleli lowo muzi yiliphi, kayisoze idilike la imizi leyo. Bazazitshelwa baziswe lokuthi isintu sithi umuzi wakhiwa kanye, wakhiwa ngokuphela. Babefundisa ukubekezelelana, ukuzwisisana, ukuxolelana. Ngoba anti kulezi nsuku sesiphila ngaloko okuthiwa engathi mina ngesilungu individualization, ukuthi lo nalo zikhanaye nayedwa. Kanti isintu azangeke siyikhwalithe khona lokho. Isintu sasisithi umuntu umuntu ngabantu, ukwenzela ukuthi akwazi ukuzihlonipha yena, ahloniphe lomphakathi. Angaba ngowesifazana, angaba ngowesilisa, angaba ngubani, umuntu kakwazi ukuthi ubuntu bakhe busebantwini.
Singathi-ke mama Madube, vala khonapho kwamafitshane.
Kubhalwe phansi ngewansisho abantu bafundiswe, kungathuthekisi impilo yomuntu wonke eZimbabwe.
Sibonge ukhansila Thabita Dube Ngwenya lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga
lami uChris Gande, silichiya kustudio 7 Live Talk. Lilale.